Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 24 kuzibandlela 2020 ngontungamili inkomo endabeni zekuseni namuhla uzulu uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi bazabotshwa yini abetheswa amacala enkohlakalo abagoqela unkosikazi Grace Mugabe. Izifundo ziqhubeka kuhle Enjobe High School kulandela ukutshengisela kwabafundi ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi uhulumende uzabopha na abantu abedlula ikhulu abagoqela ababeyiziphathamandla zakhe abetheswa umlando wokuthola umhlabathi ngokungekho emthethweni leminye imisebenzi yenkohlakalo. Abantu laba bagoqela unkosikazi Grace Mugabe, usomabhizimusi ongumeli weZimba South edale lePhalamende njalo elilunga leZanu PF, umnumzana Philip Chiyangwa, isiphathamandla seCapes United, umnumzana Namo Tutisani, umnumzana Ignatius Chombo, uGeorge Mlilo, Shadrick Mashaya Mombe, Lonyasha Chikwinya. Amabizo la aphume kuphenyo olwenziwe nguhulumende obelihlolisisa imisebenzi yenkohlakalo kusukela ngomnyaka ka-2005. Ikhomishini ekhangelane lokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi iphezu kwalo lolu daba. Umgcini sihlalo wekhomishini leyo unkosikazi Lois Matanda Moyo uveze izolo ukuthi bakhathazekile kakhulu ngemsebenzi yenkohlakalo eqhubekayo elizweni. Usole njalo ukukhululwa amahlayana kwabantu abakhohlakeleyo nxa bethe babotshwa ikakhulu iziphathamandla zikahulumende. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo owalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla.
Lakubonile lakhona lokuthi ukuthi labo bantu bonke kababotshwe kodwa ke kayisibe bona ababekuphela singaza kwaqanjwa laba abanye laba abe-G40 kuphela akuqanjwe nabanye abaphakathi khona laphana sibazisi kuli kathi basele njani i-oditeleka ikathibi kubo kodwa ke kayisibe bodwa khona labo kanye ngokumangalisayo. So ke sicele ukuthi khona kube kucace ukuthi ubani othathwa ubani ongathathwayo ngobana labo abantu abakhulunywayo labo liqiniso sibili yizi kgeleke iqebezana zakuthatha umhlabathi so kuyabongakala khonkana kuthethwe inyathelo ethethwa ngurhulumende lomusha bamudingiuthisesesheni phakathi kwabo khona laphana bakabakambe bonke izigila mkhuba nezezakwenzayo
ngambe bengasala bebangaki kurhulumende kungenzeka lokho
akusakhethile laphana ukuthi kusalo obani ngohambo obani akukambe bonke abayizigila mkhuba umthetho kawubambe wonke umuntu njejikelele owakhamba owenza into ezingaqondanga njengakhona lokuthi umgambo wakhutshwa ngendlela ukuthi khona wayengenzi izinto eziqondileyo ebantwini wakhutshwa ngalokho-ke wonke umuntu kungabi nomthetho ozakhangela ukuthi lendlela ngubani kumbe lungisela bani isigilo mkhuba kuphela kahle ihambe entolongweni kathi botshwe njalo lawo mapulazi kathathu i-property yona leyo kayike forfeited yi-state kuye ezandleni zestate ukuze abangezenze ukuthola umhlabathi lo bebenefithe kuwo kumbe kube namanye amaprojekthi angenziwa phakathi kwaleyo property leyo eyathathwayo ngobuqili.
Siyabona njalo ukuthi udaba lolu solusezandleni ze-ZAC singababona bebotshwa ngempela abagoqela unkosikazi Grace Mugabe.
Ye i-ZAC layo kumele yenze okuzasuthisa abantu yakhethwa phela ukuthi khona idile nezila mkhuba abantu abathola izize lenotho ngobumenemene ngakho-ke kumele izitshengisele ibe lokungukuthi abantu bese bekholelwa kuyo kungakhonokho phela okwenze epolisi kamfunela lokuyalo kuzekane kuyabongakala ngakho-ke akwenziwe ngendlela eqondileyo wonke umuntu ebe lokusithiseka kukho lokho abazakwenza umthetho umsebenzi sibe lokuzwayo ungakubongela lokhu.
unkosikazi Grace Mugabe wetheswa icala lokuthatha iplaza wabhalisa limpahla ngamabizo ezihlobo zakhe ngaphandle kwembadalo waxotsha labanye lapha kambe kungabe kuyinto entsha yini lokho kuziphatha amandla zikahulumeni ubona ingani kuyabe kukhanya kuhle ukuthi umuntu wanika izihlobo zakhe
ngamacaba amabili wona lawo wathatha isazelo ngokomthetheni wani bamisa ngebizo lomunye umuntu ngama-tesi zana akuthiwa khona kumele ayisejise nguyena lawo ma-tesi lawo ngakho-ke ngaqondane nomthetho kungakhangeli ukuthi khona bengibani izeni kumbe besazingibani bakhangelane nomthetho ngobana wathula umthetho wesizwe
Umnumzana Maxim Kandla ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 Direct from Washington The Voice of America VOA Kulandela ukutshengisela kwabafundi benjube high school ngomvulo, izakhamizi zaleli lokitshi zithi sokuthule njalo abantwana sebesiya esikolo kungela nkinga. Kodwa umbalisi obefundisa izifundo zebiology umnumzana Brian Mutsiba ocatshangelwa ukuthi nguye owatshotshozela ukutshengisela lokhu. Nguye ongasekho kulesi sikolo ngoba wabaleka waphuma elizweni. Sixoxelo wake waba ngukhansila wenjube olabantwana esikolo lesi umnumzana Phineas Ndlovu.
Hayi umumo awuzange wabathensi especially ebazalini. Umumo wawukhona phana ebantwaneni. I remember ngidlula khona phana bekhona phana abantwana. But hayi kwakungangeneli bantu kakhulu. Abantwana labo thuma ekuboneni kwami hayi babengayesibo labantu abantu abaviolent. Babengaviolent ekuboneni kwami. Ngabantwana nje abenzinto esingakwazi ukuthi onguye wayeba-organizele exactly wayevele batsheleni what was the motto behind it. But hayi as from that day up to now angikazwa lutho lurongo.
Yena lo umbalisi okuthiwa ubalekile ubedingwa uyadingwa ngamapholisa engaye nguye owabaqoqayo yini kumbe labo abantwana balokufuthelana?
Ngibe le challenge enkulu and ngaphikisana labantu abaningi especially kugroup engikiyo labanye in public. Ngibatshela ngithi mina abantwana it wasn't their fault kulo muntu waba influencer abantwana labanye ngoba iqiniso elikhona sibili ngasifuna ukukhuluma iqiniso eliphelele wonke ama imali ezidimandwayo ezama levies zimali ezaproposwa ngabazali emhlanganweni forhead le SDC babebiza abazali babatshela isituation abahleli kiyo and bavume abazali. Ngifuna ukunika i-example yempophoma lapho kulomzukulu wami khona. Sahlala phansi savumelana ukuthi nxa uhulumende evumile sizabhadala imali engange $600. Esikhulile bavumelana i-$400. Enjube bavumelana i-$400. Angiboni ukuthi umntwana wayengakuthatha ngathi khonokho kungalamuntu obehind. And that person mina I'm still condemning ukuthi wasebenzisa abantwana ku-area abangafanelanga abasebenzise ngoba mina ngaze ngabatyela abanye kugroup ngathi except nxa abantwana beyiba bazazibhadalela ilevi yes but nxa ilevi izabhadalwa ngabazali I think there is something wrong ngoba abadala they were called whether there was a quorum or not a quorum but nxa kuyikuthi bavumelana laba babekhona abantwana one or the other omnye umuntu wabasebenzisa kuo wabasebenzisa kuo.
Mhm kodwa sikhuluma nje alizange libone amapholisa kumbe abanye abantu abangaba ngamapholisa ensitha.
Well labana abantu kujwayele baba khona lelo langa lelo nxa babe khona kumbe bese behamba ama 1-1 but to my understanding lami ngidlula khona phana always hayi akuseyikho ngoba I think bakurealize kumbe bakubona ukuthi kukhona nxa bedinga they are looking for that person and then alowo muntu ngiyoza batshela ukuthi waye kuthethe ngaphi but bangaba khona andaba nangabantu abavele behlezi bekhona they are always there but that day sokwenzakele they drove their cars off they go angikholwa ukuthi kukhona okunye okwaba it's very very pitiful la very pitiful labantwana bayahamba nje besiye esikolo.
Umnumzana Phineas Ndlovu ngumzali olabantwana abafunda enjube high school njalo wake waba ngukhansila Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya sibili njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili siyakubona nje emathaweni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Abafuya imbuzi bakhala ngokuswelakala kwemithetho elawula umsebenzi wabo okwenza kube nzima ukuthi bathengise imbuzi zabo kwamanye amazwe. Kufika uAnastasia Ndlovu.
Umsebenzi wokufuya imbuzi ubikwa ukuzinga eliphansi kakhulu ezweni abaphakathi kuwo bekhala ngokuswelakala kwemithetho ecacileyo elawula ukufuywa lokuthengiswa kwembuzi, inyama, uchago loba isikhumba phakathi kwelizwe lakwamanye amazwe. Umnumzana Lindani Ncube omunye wabafuya imbuzi emangweni wematobo uchasisa ngodubo olubhekane ngabakulibhizimusi.
Imithetho ayikho elawula abantu bembuzi okugcina kusenza ukuthi abantu beyenze umathanda. Ukugcina kusenza ukuthi abantu behambe kuma-farmers emakhaya la abadala balime nzima imbuzi zabo. Ende bethwele nzima bezinika ukudla bencedisana labantu ukuthi ziphile ngapha kulabanye futhi abatshontshayo. Kodwa inkinga ekhona umuntu ebesebuya ezothenga imbuzi ngentengo ephansi kakhulu echiya umlimi ekhala. Engathi uhulumende kufanele efake imithetho ezayenza ukuthi ibusiness le ihambe kungabi lomuntu oluzayo phakathi.
Uncube uqhubekele phambili ethi inkinga enkulu abahlangana layo ngemigoqo lapho bedinga ukuthengisela izifuyo zabo phandle kwelizwe.
Sile challenge enkulu kakhulu ngoba imarket enkulu engabisa inzuzo kuma farmers esenza lawo yileyi imarket engaphandle kwelizwe. Imarket leyi i-challenge ekhona ikuthola amaphepha esingathi ngama import permit avela kula amazwe esikhangelele ukuthi sihambise kiyo njengeAngola. Ukuthi sithole i-import permit le sokubenzima kakhulu. Njalo sesisebenzele Ministry of Agriculture sibazama ukuthi besincedise ukuthi sithole lawo maphepha. Sesisebenze kakhulu futhi le embassy eZimbabwe le embassy eAngola ukuthi sithole la maphepha. Kodwa sesibe lama challenges ukuthi akaphumi. Kodwa sokube ngumchudulo sibili iminyaka eminingi.
Phezu kwaleyo migoqo, uncube ukhala njalo ngentengo yembuzi ehlukeneyo ezweni.
Silembuzi ezijiyeneyo. Silembuzi ama i-local breed engathi ngimathabele gosi. Sibe lembuzi le engathi ngama crosses. Uyabe usukrose amabhuwa lemathabele.
Unkosikazi Londi Ncube laye okubhizimusi lokufuya imbuzi ukhuthaza abesifazana ukuba labo bangene kubhizimusi leli.
Okwakhathesi eZambia badinga i-breeding stock. So sikhangelele ukuthi lathi we try ukuthi sizihambise to Zambia, we work le Zambia. Abafazi silamandla esilawo. Uyabona umuntu ongumama uyakwazi ukuphatha kuhle into. Umama ungamnika inhlanyelo uyakukhiphela into seziziningi. So bomama asivume nini sidinga inhlanyelo, singayiphiwa inhlanyelo yethu le, siyibambe siyihlanyele siyiphathe kuhle. Sathi siphutha umnyaka sebe sesinezinto eziningi ezimangalisayo njengabomama.
Uhulumende weZimbabwe kakabi lemithetho ecacileyo yokufuya imbuzi okugoqela lamakhansili wonke ezweni okwenza abantu bengabi ledlabuzane lokungena emsebenzini wokufuya imbuzi. Imbuzi ezifuywa eZimbabwe zilomkambo omkhulu emazweni angomakhelwane kanye laphetsheya awe-European Union. Umhlubulo wonke weMandebeleni onganikuhle izulu ingcwethi zokulima zithi ulungele kakhulu umsebenzi wokufuya ikakhulu imbuzi ngoba zihambelana lomumo womkhathi okulesi sigaba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uzavumela uZulu weZimbabwe jikelele odinga amapassport ukuthi awahlawulele ngemali yaphandle. Iphephandaba leHerald lona lithi owake waba ngusikomitshi wamapolisa umnumzana Augustine Chihuri wantshontshela amapolisa ayezama ukuthenga izindlu imali engange 4 million US dollars. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubona basakazi beStudio 7. Mina elami igama ngemandla isibongo wakokhomala. Ngisuka esigabeni sasesilobela eMagoronga. Ngokuhlala manje ngisegoli. Basakazi bethu, hey, kuningi okungasiphathi kahle emoyeni njengezizalwane zaseZimbabwe. Ukuphila esikwenza emazweni la esiphila kiwo akumnandi. Akukho mnandi neze, siphila ebuhlungini obukhulu kakhulu kodwa lokho kuyimbangela yokungahambi kahle kwezinto ezweni lakithi. Esifisa ukuthi kube kuyenzeka, kube lo tshintsho nje. Siyafisa nathi ukuthi ngelinye ilanga kutshintshe ezweni lakithi nathi siphile khona. Abantu abasihlukumezayo langaphandle or esihluphekela ezandleni zabo beke bebuye bezohluphekela labo ezandleni zethu ezweni lakithi ngoba ukuba kubi kwezwe lakithi kusenza sihlukumezeke kakhulu emazweni esiphila kiyo ngoba nxa izwe lakini lingekho lihle labangani bayancipha kuwe ikakhulu abantu abanemali okufanele usebenze ngaphansi kwabo abakuthandi ma ungumuntu waseZimbabwe ikakhulu ngoba bayazi ukuthi ulambe kakhulu okungangokuthi ziningi izinto abangakucabangela zona ezimbi okokuthi noma kunika umsebenzi wakho umlungu ucabanga ukuthi njengoba vele uphuma ezweni elinendlala enkulu engako ayikhona nje into ozoyenza uzomosha nje kuphela noma ungabe unenhliziyo enhle ungacabanga ukudlwa kodwa ukungabi kuhle kwezela kithi lokho oso okukhona njengamanje kwenza ukuthi lati singathembakali emazweni esiphila kuwo langaphandle kunzima kakhulu lokho kuyasihluka umeza mpela. Siyafisa lathi ukuthi ngenye imini izwe lakithi libe lilizwe elilihle elizovakashelwa ngamanye amazwe lathi sike sibonakale singabantu kwamanye amazwe esiphila kiyo ngoba lokho kubuhlungu kakhulu ukungabi kuhle kwezwe lakithi. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi beStudio 7. Mina ngingugugukhanya. Sizubuhlungu ngendaba yamatitsha angaphiwa imali. Kubuhlungu sibili ukuthi baye emsebenzini bona bengelamali. Kubuhlungu la kubazali abadinga izimali zokuya esikolo abantwana. Abantwana befika ngale bengafundiswa. So umzali nguye osephakathi kosizi. Umntwana akafundi imali sihambile utitsha akaholi. Indaba enje uhulumende nguyo rongo. Daba maticha bakhuluma kudala ngendaba yokwengezelelwa imali kwakhanya vele kabananzwa. Okumangalisayo ukuthi uticha umuntu wonke usuke esandleni sikaticha. Ukuze ube ngupresident usuke esandleni sikaticha. Ukuze ube lisocha usuke esandleni sikaticha. Ukuze ube ngudokotela usuke esandleni sikaticha. So uticha nguye okumele ingabe uyaphiwa imali eningi ukwedlula bonke laba bantu. Kodwa uhulumende uticha umkhangelela phansi. Sizubuhlungu ngamaticha angaholiswa imali zabo. Kathe sasikwazi ukuthi ilizwe lethu liza kuba yini.
Salibonani basakazi beStudio 7. Ngikhuluma lo William Mlilo wasenkaya ngokusebenza la ngokuhlala njengamanje ngilapha kwele South Africa. Bemfuna ukuthi ngiphawule ngale nto befuna ukukhulunywa ngumnumzana uChamisa ukuthi abantu bangene ezitaladweni bachengisele ukuze uphoqelele umnanga ukuthi athi ubuye etafuleni bakhulumisane lo layo uchamisa uzawulungisisa isimo somnotho ekhaya. Yebo, siyavuma ukuthi umnotho sifuna ukulungisiswa, kodwa maye sekhulume ngokuthi kungena esitaradeni, mina ngokwami angivumelani naye, ngoba siyazi ukuthi umnanga kwavele ngumuntu ongananembeza, ngumuntu onganazwelo. Ukungena kwabantu ezitaradeni eZimbabwe laphana kuzoshiya kufa abantu abaningi, nabantu abaningi belimele. So angikuboni ukuthi kungasisa ndawo ukuthi kube lokhu kufa abantu, kulimala abantu. Ekugcineni kungenasisombululo esisitholayo, kodwa abantu belinyazo sebezolokhu belandelelwa amanye abama-human rights, ilungelo abantu lama-oppositions beboshwa besenziwa konke nje ucuko olukhona. Siyamazi vele umnangako. Kodwa ngithi uChamisa wangcono alindela, nanga umnumzana uMbeki ungathi uyasondela ekhaya ufuna ukusiza. Maybe njengomuntu olekhandidethi yokuqina u-Emmerson Mnangagwa, mhlawumbe naye uNkulunkulu uzofika kuye athi ku-understand ukuthi no man, isimo sekhaya sesiphume kakhulu esandleni, sesifuna ukuthi ahlale phansi kukhulunyiswane kulungise ezomnotho, nothi ngendlela umnumzana uChamisa ukuthi sikwenze ngayo ukuthi singene ezitaratweni. Hhayi, angikuboni ukuthi kungaba yindlela enhle. Siyazi ukuthi vele uMnangagwa imbali yakhe injani ngocuku. Nanku bazi bamnika le gama lokuthi i-crocodile. Inhliziyo yakhe nje ayiyona inhliziyo enomusa, enozwelo, unonyalwa nomuntu lo. So ngithi akusilindeni yini uMbeki. Mhlawumbe bakhona abanye ama-African leaders azokhuluma naye ezana uPF kakhulena uMnangagwa labangani bakhe laphana kuzayo, kuzame ukulungisa isimo. Ngoba ukuthi singene ezitaradeni, hhayi no, kwami amvumelani naye umnumzana uChamisa. Ngiyabonga.
Labo-ke-be kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale le-High Court kwele Malawi selinqume ukuthi izikolo kazilalungelo lokwala ukwamukela abafundi abaphothe inwele njengamarasta. Ukwephulwa kwamalungelo kanye lokubulala mahlayana kwabantu ngamapolisa kwele Kenya kubikwa kusanda. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuqhubekele phambili edale leCongress. Abatshutshisa lolu daba bengabe bandla eliphikisayo elamaDemocrats bechaza uTrump njengomuntu okhohlakeleyo. Bathi ukudinga ukungenela kwele Ukraine kwindaba zombusazwe weMelika kwakuyindlela yokuzama ukungcolisa oncintisa kukhetho lukamongameli kubandla lamademokrats umnumzana Joe Biden, ngoba uTrump esesaba ukuthi uzamnqoba engancintisana laye. Siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona apha eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Lokhu mbona beyibalabalisa lapha, sikhangela nje uyaqhubeka futhi namhlanje. Kodwa sisuke sinazelele futhi ukuthi abantu beqembu likamnumzana Trump iba ngathi baningi laphana ephalamende, sekuzoba nzima mhlawumbe impela ukuthi i-impeachment yabo ifike ezingeni lokuthi isuse uMr. Trump esikhundleni sokubusa. Ngakho ngibona ngathi kayisizi kangako.
Nga ukhangele kodwa ukuphikisana kwabo khona ngale ke edale le-Senate ungathini ngakho?
Akusiko ukuphikisana phela, engingathi kule transparency ngolimi luka-Queen, ngoba ngibona ngathi impikiswano yabo abaningi bakhona nje bayesaba ukuphikisa befaka iqiniso mpela abalaziyo, kodwa bathi phecelezi besenzela ukuthi bangabonakali ngathi ngabantu asebefucela umnumzana uTrump ngaphansi kwebhasi ngoba bekuqembulile.
Siyabona ukuthi ke abakubandla lama Republicans bayalo ukuthi kube labafakazi, kambe kuyini okwenza ukuthi benze njalo?
Lokho kusoba lokuthi nxa ungathi umuntu olokufakazi kabangavunyelwa ukuze fakazi, kukhona okufihlwayo. Zikhona izinto ezimbi impela okusoba lokuthi uMnumzane uTrump wazenza, kodwa ke ukuze avikele, ukuze bamvikele, yikho bevala ukuthi abafakazi laba baze bazeletha ubufakazi babo.
Bazamvikela kuze kuthini?
Lapho asazi ukuthi indlulo xa kuziyowela, kodwa ngibona ngathi kuyinto engalunganga kakhulu, ngoba nxa usuka usiba le mfihlo kutho ukuthi kukhona okubi okufihlayo, ngoba ngabe yinto enhle akule sizathu sokuthi ifihlo yinto enhle, kutho ukuthi bazimisele ngokugangathize abakwenzayo.
Ye, nxa ukuthi ama-Democrats ngelokuphuma kuhle kudaba lolu, ngabasoze bedliwe yini kukhetho oluzayo?
Kusengenzeka ukuthi badliwe, ngoba sekubonakala ukuthi kusebenza isandla sendwangu ngapha emuva lapho sesingaboni khona imisebenzi yabo abayenzayo. Njalo lokhu kuyenza kuyabe sekubonisa sokalo ukuthi udaba lokhetho kalusizi kangako, ngoba kukhona kusuka kuvele bekuhlelile bona ukhetho nje bese sokusiba nje ngumcimbi wokuvala abantu amehlo.
UMnumzana Gary Thwala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Baleke imbiko elisithumele yona ku Facebook Vasco Nyaningwe Moyo uthwena msakazi wami uvuka njani. Thabisani Ncube uthwena emsakazweni msakazi livuka njani. Skumbuzo Moyo watching from Joburg kwele South Africa. Ulinzi Hamon uthi yabo Ntunga amajono msakazi kunjani Hamon. Sonke Khumalo SK uthwana livuka njani emsakazweni. Ngivukise le salukazi esizala mina endaweni yakondolwane esigabeni sakobhutshe. Kuzoba lo Thabisani Ncube uthwena hi Hamon. Isikhathi bani ngapho and ngolwesingaki lapho okhona. Uyaphendula-ke laphana uLinzi Hamon uthi yena kayindawo omongameli ngoba esenetha by majority ama-Republicans, kunenge okufihlwayo. Ukhuluma-ke nge-impeachment ka-Trump. Gift Hanson, I am watching from D.C. Ulinzi Hamona uyaphinda laphana uthi yena imnandi le ngoma msakazi. Gift Hanson uyaphinda uthi wena thina siyalala manje. Master KG ingoma ethi Jerusalem esiqibela uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni. Ingoma emnandi, ingoma engithanda kakhulu. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. UZulu uthi ukhangele ngamehlo abomvu ukuthi unkosikazi Grace Mgabe labanye abetheswa amacala enkohlakalo bazabotshwa na. Izifundo ziyaqhubeka kakuhle eNjube High School kobulawayo kulandela ukutshengisela kwabafundi ngomvulo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-half past 7 nantambama phela. Okwaliviki lani ilami sokwanela sidibaneni ngolwesibili. oluzayo kundaba zethu zakusihlwa. Isiqalisileke eyami impela viki olivalelisayo nguntungamilinkomo. Litshone kuhle.